uSikhala ukhweze isicelo sakhe emthethondaba we-High Court ekhalaza kwisinqumo esethulwe ngumthethondaba kaMantshi kumaviki amabili edluleyo efuna ukuthi atholiswe ithuba lokuthi athoniswe evela ngekhaya ngokuhlawula isibambiso sebheyili. Igqwetha lakhe uSikhala, u-advocate Thabani Mpofu, utshele umthethondaba ukuthi isizathu esethulwa nguMantshi kumaviki amabili edluleyo sokuthi wephula iziqondiso zebheyili ayezibekelwe kwelinye icala akukho emthethweni ngoba engekho owaphakamisa lolu daba ukuze azesulelwe. Kodwa-ke umtshutshisi edabeni lolu uMnumzana Thiri Wamambo Kangayi utshele umthethwandaba ukuthi akumelanga uSikhala avunyelwe ukuhlawulela ibheyili ngoba elakho ukubangela ukuthi luqhamuke njalo uDlakela ekuphumeni kwakhe lanxa nje sekulokuthula enyathile okwamanje. Isikhulumeli se-Citizens Coalition for Change uNkosazana Fajayi Maere ulandisa ngokwenzakale emthethwandaba namhla.
Innocent Triple C members are held for months on end. For Honorable Job Sikhala, we're now on day 190, and yet where real crimes are committed by ZANU-PF members, there's simply no accountability whatsoever.
Amalunga e-CCC amsulwa ayavalelwa okwenyanga ezingapheliyo. Kunje uJob Sikhala usefikise amalanga ayi-190 elokhu evalelwe, kodwa abebandla le-ZANU-PF bengadala amacala afanayo kabenziwa lutho.
UNkosazana Eleni Shiriyelenga, isiphathamandla se-CCC, uthi kuyadanisa ukwenzakala kuSikhala.
Umthetho uyakhuluma mgceke ukuthi umuntu lo muntu ulelungelo lokuthiwa ibheyili. Ngasikhangela khona uSikhala sehlale inyanga esifika 6 months, and lalaba abanye ayebebotshwa labo abayi-14 abanye abenyathini sebaphuma lobabu lo onabevu uGodwill la owayebotshele icala elifana loSikhala laye sewaphuma. So siyazibuza ukuthi kanti kuyini okuSikhala abangafuniyo ukuthi ephume.
Kodwa ophethe uhlangothi lwezokukhulumisana kuZANU-PF uMnumzana Tafazi Kwamgwadi uthi umthethwandaba wenza umsebenzi wawo ngemfanelo.
We are not surprised from those memos coming from them. They have accused that of everything, including their own split. When they lose elections, they accuse ZANU-PF. When people see a fight among their rank and file like what is going on right now, they start accusing ZANU-PF. When they split like what they did last year from MPC Alliance, they accuse ZANU-PF. When they lose court cases, they accuse ZANU-PF. But when they win some constituencies, they take the favors. They start applauding themselves as shrewd politicians. When they win certain court cases, they begin to acknowledge themselves as best lawyers in the country.
Kona akusimangalisi thina lokho asebekukhuluma. Basinika umlando kikho konke okwenzakalayo, okugoqela ukuxabana kwawo. Bengehlulwa kukhetho bathi kubangelwe yiZANU-PF. Kungaba lokulwisana ebandleni le-CCC njengalokho okwenzakalayo khona manje bathi yiZANU-PF. Ibandla labo lingaqhamuka phakathi njengalokho abakwenze inyaka enye kuthiwa yiZANU-PF. Bengehlulwa emthethwandaba bathi kubangelwe yiZANU, kodwa benganqoba emthethwandaba bazitshaya isifuba besithi bayawazi umsebenzi.
UMashuli uJustice Samuel Dele uthe usasibeke eceleni isinqumo sokuthi uzolitholiswa na ithuba lokuthi ahlawulele ibheyili lobahatshi, esithi usafuna ukuhluzisisa ezinye izinqumo ezenziwa ngumthethwandaba we-High Court esikhathini sangemuva anduba ethule esakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.